Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
zabe ukuthini ozalungisa umthetho ngubani yiko kwenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo.
Ibandla le MDCT lithi seliqotshise amakansila alithumi lasithupha ngoba esekela ibandla le Citizens Coalition for Change.
Need that is special to deal with the issue of the committees at a set. Yes, there is that commission, yes, there is the secretariat, and we have made sufficient representation regarding the secretariat of set. But we do have underneath set the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over dominated by the executive. And we think that there is important.
Lanqa abebandla le Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile ukhetho lwamabhayi elections endaweni eziningi zelizwe. Bathi lolu khetho aluqutshwanga ngemfanelo. Umqeqeshi weqembu lenguqu yele Highlanders uMandla Mpofu uveza ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nqa lidlala lisekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDCT lithi seliqotshise amakansila alithumi lasithupha ngoba esekela ibandla le Citizens Coalition for Change. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Munzora utshele intathele zindaba namuhla eHarare ukuthi ibandla lakhe lilakho ukuqotshisa amanye njalo amalunga edalele eParliamente. Kodwa uMunzora uthi amakansila asexotshiwe awaxotshwanga izolo kodwa inyathelo lokuthi basuke lathathwa nyakenye laziswa ngesonto kuyona le iviki. Unobhala jikelele webandla le MDCT unkosikazi Paulina Mpariwa ulobele uhulumende esithi amalunga la avela kuzigaba eziyisitshiyagalombili. Uluhlu lwabaxotshiweyo alugoqeli abeHarare leBulawayo lakho okuthiwa kulakho ukungena isigumula se-MDCT. Sixoxele siphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo saqala ngumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempela sonto lapho ibandla lakhe elingatholanga ngitsho lesihlalo esisodwa.
Yeah, mnumzana, hayi mina lokhu vela ngikuzwisisa ukuthi khona kuhambe njani. Into engihluphayo ukuthi khona ngikwazi mgceke ukuthi fine ama structures yowavotileyo this time abantu sibili nje walabo abafuni inguquko abavotanga abantu nje kuvotwa ama activists labayana abalezihlalo ezindaweni yibo abantu abaningi abavotileyo labo aba decide election. Hayi, I think kuvote 1% of the registered voters. Lokho ngitshengisa ukuthi khona abantu bezimbabwe i-by-election abayifuni. Njengoba bengayifuni kangaka, kungani siloko sisenza ama-by-election abantu bengayifuni? Siyadlalisa imali. Umthetho okufuze utshintshe khonapho ube ngumthetho okhuluma ukuthi khona iparty yabe ilahlekelwe ngumuntu wayo bayahamba beza ama-primary wabalethe eParliament kuloku udlalisa imali ngalokho esikuyenzayo. But indaba le yama-elections hayi angikuzwisisi. La namhlanje sizisisa ukuthi uhambe njani nyazibuza ngilembuzo eminingi zani ama answers ngoba ngizwisisi sibili ngoba ngikwazi mgceke ukuthi kona abantu ama structures athi ikona siyavota ndawonye bephuma sibili bezijabulela ukuthi hayi sesivotile sesivotile kube sokuthiwa khona kule zero akula into enjalo akula into enjalo sitamhlophe kulabo abawinileyo kodwa hayi dina kuyasizisa ubuhlungu ngoba kube sisikangelele sibili sesilungisele ama elections.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu le MDCT seliqotshise ama councillors njalo amanye alithumi lasithupha. Ungasitshela ukuthi likuthatha njani lina khona lokho?
Hayi mina njengomuntu memvele ngikhuluma isikhathi sonke. Abonke abantu abayezwa ama recalls laba bengafuni. Kevin ngazobuze kona apa singaka xabani labanye bethu ukuthi bayofume yabo iparty ngakhuluma bekhona bonke ngabatshela ukuthi kona lezi into eliziyenzayo lezi kutshengisa ukuthi kona lifuna ukubusa ngoba nxa lingakwazi ukuthi kona likwazi ukuthi kona lapha umkhokheli wethu nguzibani simsupporte kutsho ukuthi kona likaqhali nxa lisithi siyophuma eParliament lizama ukuthini ozalungisa umthetho ngubani yikho kwayeza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo mina ama recalls lawa njenge individual not party position anguboni kusebenza amboni kusebenza sibili qotho anguboni kusebenza amboni kusebenza sibili
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi njengebandla bayemukela impumela yokhetho ngenjabulo ngoba lanxa abantu behlukuluziwe libandla lezani PF baqinisele bavotela ibandla lakhe
okuqala siyabonga abantu abavotela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti le-vote buying le-intimidation kwehluleke lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba nezilindi bama bezimisele njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi sibona ngani iZack ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi sibona abafa olutsha intanga abafuna ama birth certificate abafuna izithupha babencitshwa singaya kuma wards la kuma constituencies sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo bengaapplyanga ukuthi betransfer sibuhlungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sibone ukuthi kodwa kulamanye ama polling station angekho emthethweni kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sibona sisazi ukuthi ngamasiyayo konke lokhu kubanzima ngapha emandebeleni north kakhulu emandebeleni north echolocho sawina but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu igugura wound lanamhla lokhu besesaba ukubulawa ngoba echolocho abantu abaningi babulawa sibona njalo ukuthi izanu khona ngale cholocho yasebenzisa ukwethusela yasebenzisa ihistory yokuthi abantu bazako fanje ngegugura wound baphinda basebenzisa esithi kuthenga abantu njengoba libona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke hayi abantu bazithathela impuphu bazidlela ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikebhe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela yikho ke siqonqosela ukuthi izeki kayiguqulwe yenze overhaul hayi ukumalezano ngoba lokhu kungadala impi enkulu i-civil unrest kungaba kungenzeka ngo-2023 yikho ke sithanda ukubonga abantu bakithi sicwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabantu abethu abasebenzela isizwe labo banganqabeli abantu ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi epuwesi emarondela ebhinga lecholocho sasoko sivalwa yikho ukhampeni akwethu azange ihambe kuhle kodwa siyabonga unkulunkulu labantu abasincedisa
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo inkokheli yamabandla athi eli-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lele MDCT umnumzana Douglas Monzora bakhuthaza ukukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ukuze kulungisiswe inhlupho ezibhekane lelizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo lanxa abe-CCC bejabule ukuthi banqobile kulolu khetho endaweni eziningi bathi ukhetho lolu aluqutshwanga ngemfanelo Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Okuveze ngabalawula ezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission endaweni zokuvota kutshengisa ukuba ibandla ele-CCC linqobe ezigabeni ezingafika phose amashumi amabili 19, kwathi ibandla elibusayo lathola eziyisikhombisa 7 ukhetho lwabazamela izigaba lezi edaye lephalamende. LSCCC liphose lathola onke amawards kukhetho lwamakhansile emadolobheni, kwathi leZANU-PF lathola okuyingcosana. I-MDC Alliance kamnumzana Douglas Monzora lamanye amabandla kawatholanga ngitsho lesisodwa isikhundla kumakhansili lasedale lephalamende. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare, uMonzora uthe uyavuma ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kodwa ibandla lakhe lifunde okuningi kukhetho lolu. Uthe loba nje enqotshiwe kukhona okuningi okuviza ukuba ukhetho lwama-by-elections luqhiliwe ngokusetshenziswa kwamapholisa ukumisa imihlangano yebandla lakhe. Uthe ibandla lakhe layalelwa ukukhankasa endaweni yeBhinga leMaswingo esithi lokhu kungabe kwenze ukuba anqotshwe. Ngakho-ke uthi kuyadingeka ukuba kube lokuningi okuguqulwayo kungakwenziwa ukhetho luka-2023.
There is special to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that
kumele kulungiswe amakomiti aphansi kwe-ZEC. Silamakomiti amaningi aphansi kwe-ZEC esibona engani kumele aguqulwe.
Isikhulume sebandla leli umnumzana Witness Dube uthi njengebandla benzela amhlophe kulabo abanqobileyo.
Abantu bakhulumile, thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili. Konke sikwenzayo siyabe sikwenza sikhangelele ukuthi sibe yizithunywa lezigijimi zabantu ngendlela abantu abafisa ngayo. So akukho nje okuzaphuma ekhethweni okufunwa ngabantu esingathi njengebandla singakuphikisa.
Ekhuluma lendlalela izindaba eHarare namhlanje umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla lakhe liyathaba ngempumela yokhetho lwama-by-elections lanxa laye ekhala ngokuthi aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abantu bebezethusela kwezinye indawo. Kunje uthi sebelungisela ukhetho lomnyaka ozayo ukuze ibandla lakhe lithole izihlalo eziningi edale lephalamende lasemakhansilini emadolobheni lasemaphandleni. Uveze njalo ukukhathazeka ngokungamanga kuhle wogwalo lumumethe amagama abanelungelo lokuvota ele-voters roll esithi lolu ludaba lumele luhlaziwe ngabamandla aphikisayo.
Another one is interesting. The honorable conduct of the Zimbabwe Electoral Commission. We have not seen. They were supposed to also pass the constitutional text in terms of following the constitution on all the requirements. Look at the complaints we had around the ballot paper itself, how the pictures appear, and how our logo appears. You can see that there is tomfoolery. You can see that there is deliberate misuse on the part of the.
Okunye ukuthi sibone ukuthi iZEC iyenza umsebenzi obukekayo. Bekumele balandele isekelo sombuso wethu. Amaphepho okuvota kanye ayengakhanyi kuhle amabizo ethu. Lokhu sesibatshelile abeZEC.
Umsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Felix Mafa uthi uZulu uvezele iZANU-PF ukuba ibandla alithandayo yiliphi?
Siyabonga simelele ibandla lenu ele Citizen Coalition for Change. Simelelwe ngubaba uAdvocate Chamisa. Siyalibonga bantu bakwethu Mahlabe Zulu. Lingadinwa. Lokhu kutshengisa ukuthi sesifanele sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo. Lalabo esibadlileyo bayafunda balandela amanyathelo amatsha, yikho singalala sithi yi-complacent. Ijuba libalekela sale sibambe izinsiba. Asisebenzeni.
Isikhulumeli sezapho umnumzana Msokelwa Ndlovu uthi abalahle imbeleko ngokufelwa.
To congratulate labo abanqobileyo ngoba okwenza njalo ukuhlonipha uZulu ongabekhethe bona. Siyananzelela thina ukuthi indawana zonke esincintise khona kuyavela kusobala ukuthi siimprovile kuma results wethu aka 2018 njalo we've consolidated iposition yethu ukuba libandla elikunumber 3.
Umsekeli wezanupf umnumzana Mnashe Mdutsa uthi ibandla lakhe lenze kuhle kakhulu ukhetho.
Abantu sebekwazi ukwenzakalayo ukuthi i-opposition ayimelanga lokhu ethi yona ikumele, and thina njengama-supporters ezanupf siyathaba kakhulu nge-results, siyathaba kakhulu ngempumela yokhetho lowo, ngoba into ezintathu ade sizimile ziyenzakele zifezekile. Sithethe amasicathe ngaye-MDC amanyanga khona, sithethe njalo sayehlisa njalo umango okudliwe sasingawo ngo-2018. Okwesithathu sagcina amasitsi akevele phansi kwethu. So thina, for us, i-election lay has been emphatically extraordinary ngoba isenza sitshengise njalo sitshengisise isizwe sonke lo mphakathi wonke ukuthi ZANU-PF asobandla lokudlala, libandla elinkulu kakhulu.
Ukukhetha lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ephalamende, ibandla leZANU-PF linqobe Mbere kwa South, Murewa South, Chibi South, Cholocho, Mwenezi East, laseGogwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana leGlenora, Glenview North, Highfield East le-West, Kambuzuma, Kwazana East, St. Mary's, Mufakose, Harare Central, Harare East le-Hatfield. Linqobe njalo eDangavura, Maronde Ramkova, Kwekwe Mbizo Phumula neNkulumane, kube lempumela efanayo ukhetho lwamakhansili. Ngimelesi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe baveza imbono ehlukeneyo ephathelane lendlela uZulu wesigaba seMathebeleland aphatheke ngayo kukhetho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu beCholocho bakhethe ibandla leZANU-PF ngoba belokwesaba ngemva kokuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi. Kuthi ingcwethi zezombusazwe zinakanela ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho ngoba uZulu esehlukuzekile ngesimo somnotho welizwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ezigabeni ezimbalwa zeMathebeleland, uZulu ukhethe ibandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ngoba likhokhela kuzigaba eziningi lanxa inani labantu abaphume besiyavota beliphansi kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto. UMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, uthi izigaba lapho ibandla leZANU-PF elinqobe khona eMathebeleland belisethusela abantu, njalo iningi labo ngelahlukumezeka ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Isiwine nzima, sibone ukuthi kodwa kulamanye ama-polling station angekho emthethweni, kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki, sibona sisazi ukuthi ngamasiyayo. Echolotho abantu labana abahlukumezwa kakhulu iGugurawundi. Sibona njalo ukuthi iZANU khona ngale Echolotho yasebenzisa ukwethusela izeki kayiguqulwe yenze overhaul. Sicwayise kakhulu amapolice labo banganqabeli abantu.
U-Alderman Gideon Mangena, umgcinisihlalo wesabelo sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance, uthi bazahlolisisa ukuba kungabe kungaphi lapho ababe lamaphutha khona njengebandla.
Kuyenzakala kuba le-win, kuba le-loser. Sizahlala phansi njenge-party sikhangele lapha esingabe siwe khona kakhulu ukuthi singakwenza njani. Sizangena njalo ngo-2023 niyakozayo, sizabona ukuthi lapha esizabe sikulungisise khona sizaqhuba njani.
UMnumzana Qhubekani Dingane, umhlali wakobulawayo, uthi ukuvota okwenze abantu ngalimpelasonto kuveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abantu bemhlubuleni weMathebeleland bazavotela bani.
Ubona abantu bemathebeliland bamvele abathande abantu bakibo, yikho ubona bengavoteli amabandla angaba njengabomthwakazi kumbe izaphu, ngoba ngamabandla akibo, kodwa bona abavele abazithandi, yikho bengathandi ukuthi bevotelane bona ngokwabo, bekhangela amanye amaphathi avela ngaphandle angabe engela mbono ngezigaba zabo, elo mbono ngakwezinye indawo kungela development kumbe intuthuko abangayiletha esigabeni sabo.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Effort Ncube uthi abantu beMathebeliland balakho ukuthi basukume ngobuningi ukukhetho lomnyaka ozayo befuqwa isimo somnotho welizwe.
Abantu beMathebeliland baqhubeke besekela i-opposition ikakhulu labo basemadolobheni labasebhinga kuleya ndawo, sibabonile njalo beyibuyisela i-opposition lapho ekade ibusa khona. Etsholotsho sibone iZANU PF ibuyela, kodwa kukho okuthinta ukuthi kuzaba njalo ngo-2023. Izinto zingatshintsha kakhulu ngokuba ezomnotho zime kabi, njalo abantu besengaphakama ngobuningi besiyavota, lokho kuzaletha ukuthi kube le nguquko kulokho esikubonayo. Isengaluza kakhulu iZANU PF emakhaya ngo-2023.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zebandla leZANU PF yehlule ngoba uMnumzana Josephat Ndebele osebenza emahofisini akobulawayo edlulisele imibuzo kuMnumzana Raymond Mthomba, laye odlulisele imibuzo phambili. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu njengeZimbabwe Democracy Institute bakhuthaze ukuba uZulu weMathebeliland aphiwe amathuba okuthatha izithupha ngoba abantu besigaba lesi behluleke ukuphatheka kuhle ngobuningi kukhetho ngenxa yokuswelakala kwezithupha, hathi ukuba abalathando lokungena kukhetho. Bathi njalo kumele kwenziwe ngokuphangisa kusenzelwa ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 owelizwe lonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zisola kakhulu okwethulwe ngumongameli Joseph Biden wakwele Melika okuthiwa ulahle umlomo ngokuthi umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin kumele asuke esikhundleni ngenxa yokubulala abantu mahlayana kwele Ukraine okulempi. Kulabanye njalo abathi uBiden ukhulume okufiswa ngele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa ukuba uBiden walahla umlomo esanda kubona izipepeli ezidabuka kwele Ukraine ezihlala kwele Poland. Abebehamba loBiden bathi kwamzuza ubuhlungu ukubona abantu abaningi bebuthene enkundleni yemidlalo ngenxa yempi kwele Ukraine. UBiden wathi,
"For God's sake, this man cannot remain power."
UMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi uBiden wethula amazwi la ngoba wayithukuthele
isenzakalo ukubhidlizeka lempi ese-Ukraine kuyatshengisela ukuthi umbuso weRussia ngaphansi kwaPutin umbuso obandlululo, umbuso weziphakela. Amanye amazwe nje engabe sekhuluma nje sithi hayi kwakungavele kufanele ukukhulunywe khonokho ngumongameli we-America, kodwa mina ngibona ngathi mina ubuhlungu ayebuzwa esevela bona iziphepheli lobuhlungu abuzwayo nxa ekhangele ukubhidlizwa okwenza amadolobha e-Ukraine kuyatshengisela nje ukuthi ye umuntu wonke nje ophatha udaba lenkululeko lamalungelo eqakathekisa lokho uyabe cabanga nje sithina ye hayi uPutin kasifanela ngabe ngumongameli. Ngibona ngathi ubudlelwano bakhona phakathi kwe-Russia le-America abuvele buyaphambaniseka, baphambaniseka kudala nje laphana uPutin aze ayethumba iCrimea abusalungiseki.
UMnumzana Ngabuduma Bhena usuba lukhulu webandla leZimbabwe Communist Party uthi ele-America livele lile njongo yokugenqula uhulumende wakwele-Russia.
Umongameli we-America uJoe Biden lokho akukhulumileyo yikho vele i-America ekufunayo, ngoba vele ukufaka ama-sanctions elizweni njengalokho abakwenzayo e-Russia yikuthi abantu be-Russia babe sebevukela umbuso kamongameli uPutin bese bemkhipha esikhundleni, ngoba nxa usithi ngoba i-Russia ithumele amabutho e-Ukraine bese kusithi McDonald bese iphuma eRussia, bese kusithi ke abantu bengatholi imali emabhenki, bese kusithi amankampani amakhulu abese phuma eRussia, ethi abantu beRussia behlupheka. I-message abantu abayitshelwayo ngansithe ukuthi ukwenza lihlupheke, okwenza lihlupheke yinguthi upresident wenu kalaleli, lingamkhipha upresident wenu konke kuzahamba kuhle, konke lokho esikufakileyo kuzabuyela.
Umabhena uthi okwenziwa ngele Melika akufani nalokhu elikwenza kwele Zimbabwe.
Kulo mahluko ngakithi, loba thina singahambisani lawo ama-sanctions eZimbabwe, sithi ama-sanctions kumele aphume eZimbabwe. Kodwa esikuvumelanayo sonke njengezalwane zaseZimbabwe eziprogressive yikuthi ZANU-PF kakusamelanga ibuse. Kodwa iZANU-PF siyakwazi yafakwa yiwo ama-British ngo-1980, yafakwa le-America. Lo ayediplomat ye-America u-Andrew Young wathi yena ukunqoba kukaMgabe ngo-1980 kwaba yi-victory ye-democracy, kusenzelwa ukuthi i-Soviet Union ingabi le-influence e-Southern Africa, ngoba babengafuni kungene i-ZAPU ngo-1980, ngoba babebona ukuthi ukungena kwe-ZAPU ngo-1980 kwakungena i-communism e-Southern Africa. So yikho ke bakhetha ukuthi bafake uMgabe, basebelahlana ke ngokuthatha ke amaplazi uMgabe akwenzayo lokungenela impi e-DRC. Yikho ke siyakwazi ukuthi e-Russia vele ukufaka ama-sanctions yikuthi kukhitshwe upresident Putin esikhundleni.
I-Reuters News Agency ibika ukuba ele-Russia selibulele abantu abedlula inkulungwane 1200 kwele-Ukraine, lapho libhomba khona mahlayana emadolobheni atshiyeneyo. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokunabantu abaphikaphoze izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland, ngingu-Gibbs Dube.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ummeli weleUkraine wele Melika uOksana Makarova umanyane labantu abakade bethengisela endaweni eLincoln Memorial eWashington DC izolo ele Melika, besekela ilizwe lakhe elihlaselwa ngeleRussia. Ikhuluma embuthaneni wabantu laba, uMakarova uchaze umongameli Vladimir Putin weleRussia njengombulali. Kulamasotsha aphosa afike inkulungwane ezithubamunemunye 9,000 akwele-Filipino lawemelika angene kuhlelo lokulingisa kwezebutho esihlengeni se-Luzon Islands esise-Filipino. Lolu luhlelo olwenziwa minyaka yonke phakathi kwamabutho amazwe amabili, kodwa oke wamiswa okweminyaka emibili edluleyo kungenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Umlingisi odumileyo onsondo wawele Melika uWill Smith uthole isichuchuo sakhe sakuqala ese-Oscar izolo, lanxa ngaphambilini eke wahlasela omunye njalo umlingisi onsundu owaziwayo uChris Rock emkhosini wokunikezwa kwemivuzo yama-Oscar Awards waphuma umabonakude emhlabeni jikelele. USmith ubikwa icasulwe ukuthi uChris ukhulume ihlekisa ngomkakhe uJada Pinkett Smith.
Singakehlukani sihlobo, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MTCT lithi selixotshise amakhansela alitshumi lasithupha ngoba isekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Lanxa abebandla le-Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile kukhetho lwama-by elections, bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama. Kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.